kuqakathekile ukusizwisisa ukuthi iSADC yona yathi ifonywa ngama-frontline states ngo-1980 yayijongene. Yayijonge ukuthi amazwe angasezantsi kwe-Afrika ancedisane ekulwiseni lo mbuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa ihlanganiswe njengabo-DDA beSouth Africa besizwa ubuhlungu ukuthi eZimbabwe iyahosta iSADC summit ngoba bona vele kabafuni kube njalo ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulo mbuso wabacindezeli owabamhlophe. Ngiphinde ngikhulume-ke ngabanye bethu abafowethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelilungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ekuthiwa yi-activism. I-activism lokhe yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwasisikhathi bakwenza sibili baqale amapholisi. Amapholisi athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Jean Sharp. Olunye bayalwazi bona ukuthiwa how to bring down a dictator. Babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu. Kodwa inengi labo bakwenza ngoba kule nzuzo kulama-donors abafaka imali, futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo suphiwa izicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa amahlayana njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongweni abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukule esukelwa ngamapholisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo yindaba singayekeli amadale omthetho acubungulise, sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni beboneni. Nxa kuyikuthi kule balecala bazakhwetshwa, nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi sekuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakale lokhu iSADC summit amelanga yenziwe eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni, ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye. Lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshanwa, kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho, iSADC summit izaqhubeka yenza ama-resolution ewenzayo, next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo kanjalo. Thina sebe silokhu sigiqika phansi sidinga i-attention, sidinga le mali ngento yakhona.